So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 5 zibandlela 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Iqhubekela phambili imizamo yokuhlenga abamba igolide abedlula ichumi abadilikelwe ngumgodi bephansi ePenalonga esigabeni seManicaland. Iningi labazali likhala ngokuthi lanxa uhulumende ehlele imbadalo yezikolweni lonyaka kulezinye esezihlele ukwengezelela kulimbadalo ngezinye imali ezibika ngezokuthuthukisa izikolo ezibizwa ngokuthi ngamalevi ngokuphindwe kabili. Amapholisa namuhla ethule amabizo abantu abahlanu ababhubhele engozini yokungqilana kwebhasi yenkampani yeCag le Mazda B22 izolo emgwaqweni osuka eCaroyu siya eBinga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abemba igolide abedlula ichumi balokhu bephansi komgodi weRed Wing Mine ePenalonga eManicaland njalo imizamo yokubahlenga iqhubekela phambili. Izolo abahlengi bedluleke ukungena kulomgodi njengoba ubuqhubekela phambili udilika. Umphathintambo wezokwemba uMnumzana Jemu Soda utshele isintatheli izindaba izolo ukuthi umsebenzi wokuhlenga abakulomgodi uphuziswa ukuqhubekela phambili komgodi udilika. Umgodi lo ubikwa ungowelunga lezano PFL imela imabvuku Tafara ePhalamende, uMnumzana Scott Sakuphanya kanye lenkampani yeMetalon Gold Zimbabwe. Asenelisanga ukuxhumana labenkampani yeMetalon Gold njengoba ucingo lwabo belungasatshelwa, njalo singenelisanga ukukhuluma lo mnumzana Sakuphanya njengoba ebengakaphendula imibuzo ayithunyelweyo. Sixoxa nobhala jikelelo enhlanganiso emela izisebenzi zemigodini eye Solidarity Mine Workers Union of Zimbabwe, umnumzana Prince Mpala.
Ngesikhiwa sithi prevention is better than cure, so kutsho ukuthi manxa sifuna ukuya emsebenzini kufuze silungise zonke izinto eziyenza ukuthi umuntu ehambe eqhubekele phambili esebenza kahle. Ngoba nxa singela iproper PPE, proper working equipment, it means akusetshenzwa kahle ngoba iyasebenza njengomuntu oyihazard. Nxa sithi hazard ngumuntu vele ongala into yonke yokusebenzisa ekwanileyo. Into ekhona, the employers must provide the proper PPE, kufuze kube lesigqoko ezikwanileyo, lezinto ezokusebenza ezikwanileyo ezenza ukuthi manxa umuntu esiya emsebenzini kufuze ebekwazi ukuthi konke okwenza ukuthi ngibe ngisebenza kahle ngingelangozi, kufuze ngigqoke lokho, kufuze ngisebenze lokho. Ngoba into ekhona ukuthi amanye ama employers they use okuthiwa ngama shortcuts ngesikhiwa, ngoba i shortcut at times iyagcina isenzela isibangela izingozi njengalezi. So mina as a unionist at the sector general of the Solidarity Mine Workers Union of Zimbabwe, I'm not happy with the situations whereby the employers force our employees to be emsebenzini ngoba bayabekwazi ukuthi employee gala enye indlela angayenza ngoba ufuna ukugcina imali zakhe. So into ayenzayo yagcina ezengena engozini engabona ukuthi ngila kusasa uyabe ngasekho, imali ziyasala sezidubeka.
Sibona sesingena kulanga lesibili abantu abawelwe ngumgodi eRed Wing Mine bengakaphathiswa. Yikuyini elibona sengathi kufanele kwenziwe ukuze abantu baphangise ukuphathiswa nxa bewelwe zingozi emigodini?
EZimbabwe lapha sile ilunga likahulumende elithiwa ama-inspector of mines. Ama-inspector of mines, they must make sure ukuthi bebone ukuthi these people are they capable of operating lapho yabe betshelwe khona ukuthi be-operator besebenza. Ngoba amanye ama-employers bathatha ama-shortcuts futhi ngoba bayabe bengalandeli imithetho kahulumende etshengisa ukuthi manxa sebefuna ukuvula umgodi bafuze belandele ama regulations akhona ku Minerals Act akhona even kuma ama Labor Acts and whatever the laws of this country require ukuthi bekhambe bevula umgodi ngoba ukuvula umgodi nje bephongwenza isiphitiphiti kugcina zokuyenza ukuthi abantu becina sebesezingozini ngoba nxa lingalandeli imithetho kaHulumeni lingalandeli ukuthi kufuze isafety and health kuhambe kunje kusososo kuyabe kugcina zokungani vele umuntu sephongwenza into ayifunayo
pho njengoba lokho kungalandelwa impilo zabantu sesengozini le ithini ngalokho
sithi safety first production last impilo yomuntu cannot be replaced kodwa iproduction can replace it so it's better to delay and have a safety measure to avoid these incidents ngoba singayikela abantu bengena emsebenzini lapho kulama hazards khona it means we have some people dying we don't accept such issues where employees are earning a slavery wage and then after that sebegcina sebesifa futhi ngubani ozagcina imuli zabantu laba kubuhlungu kuyazisa ubuhlungu
umnumzana Prince Mpala ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi zemigodini eSolidarity Mine Workers Union of Zimbabwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 Amapolisa namuhla ethule amabizo abantu abahlanu ababhubhele engozini yokungqikilana kwebhasi yenkampani yeCag le Mazda B22 izolo emgwaqweni osuka eKaroyi usiya eBinga. Abantu laba babalisa uCosmas Matongo, Alicia Kufandikamwe, Agnes Mupini, Traimo Mapiringana, lo Trinos Mavurere. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uxwayise abatshayeli bezimota ukuthi bahambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana lale. Inkampani yeCag isolwa kakhulu ngabantu abanengi abathi amabhasi ayo aseqede abantu ngokuhlala esenza ingozi emigwaqweni.
The Voice of America.
Imbadalo yezimota kuma toll gates ikhuphukile namuhla ngemva kwesaziso sikahulumende esethulwe lugatsha lwezemali. Imbadalo yama toll gates emigwaqweni esuka eHarare isiya eBeitbridge lesuka eBeitbridge ePlumtree isiya eMtare seziphindwe kabili kukanti ezibhadalwa kweminye imigwaqo zengezwe ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Sixoxele sikhulumele sebandla eliphikisayo ele-TCCC umnumzana Promise Mkhwananzi yena oyethesa ibandla elibusayo elezanu PF umlando wokuzinothisa ngalezi mali engalungisi imigwaqo.
Wavele sakhuluma sathi izithembiso zezanu lezenzwa kungakabi lokhodo ngezamanga ezokuqinibezela abantu laba bantu abalandaba nabantu abalani lempilakahle lempithuko yabantu okwabo kuphela bafuna izikhundla ukuze batshontshe imali imali zakho azikhulumayo ngezama-USD elizweni abathi kona kule currency yethu engama-RTGS yabaholisa abantu kodwa bafuna i-taxi bafuna ama-tobits ngama-USD ngalokho-ke thina sithi hhayi abantu bezimbabwe abesibhezanga bavume-ke ubumelelelo nobuqinikezelo obulula kangaka.
Pho kwenziwe njani laphana baba Mkhwananzi?
Lapho kufuze kwenziwe ukuthi abantu bezimbabwe kumele bame baqine bakhuluma ukuthi hhayi imali ezikhulunywa thina sizigwanise sizenelisi umholi lisinika wona njengohulumende awusifikisi khonapho isiholisa ngama-RTGS kodwa lifuna sibhadale ama-tollgate ngama-dollars ayisabekayo ngemali ezinkulu kangaka esingaziholiyo esingazitholiyo. Baphethishine ke uhulumende wabo ama-organizations atshiyeneyo akhona amele abantu funa ukuwabona ekhokhela-ke udaba lokuthi bamise lezintengo esezethulwe nguhulumende.
Sibona kule ngozi eziningi ezenzakala emigwaqweni le imali leyi ayisoze iphathise na ukuthi kwenqatshelwe ingozi lezi kulungisa imigwaqo?
Imali le izaphathisa-ke isikhwama sikamnumzana Mthulinqube nabanye bakhe ukuthi badle basuthe baye kuma-holiday bakholisa kula lapho ezafakwa khona emigwaqweni yelizwe sikaze siyibone ifakwa esile more than 10 years silama-tollgate emgwaqo lokhu idilika ama-pothole agcwele emigwaqo yonke abafithi kansi na kula malaba inyikwayo ukuthi balungisise imigwaqo izinara solonga manga wonke abantu bezaphithuka emgwaqweni izidinga nje imali kwakuthi basinga imali zabazifakile ezikomizi.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-CCC. Siphinde saxoxa njalo lelunga le-Central Committee ye-ZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma, ngalolu daba.
Okuqala, imali ezikholektwa nguhulumende, whether izinga kumbe izinara kumbe ngama-bodies aphi, aziso mali ezibuya ebandleni le-ZANU-PF. ZANU-PF thina njengebandla siyazidingela imali zethu sodwa, njalo silamakampani thina asebenzayo awezanu-PF lapha esithola khona izimali. Silabangani futhi abalamankampani ababuyayo bezosinceda bebesinike izimali nxa sidinga izimali. Asingeneli thina njengebandla ezimalini ezikholektwa nguhulumende. So imali leziyana ezikholektwa kuma-targets ngale zimali ezikholektwa nguhulumende under izinala. Kodwa enye into abantu abayikhohlwayo ukuthi kona imigwaqo leyi iPlumtree Mutare Road lodi imigwaqo walungiswa yi-Group 5 nxa usayikhumbula e-South Africa leyana. Leyo group yiyo ethatha imali yongelela ngoba yibo abakha umgwaqo lokwana under i-Build Operate and Transfer Program. So uhulumende yena uthola ingcosana yemali.
Imali leyi sibona iphathisa na ekulungisweni kwemigwaqo le?
Wona laba abantu kumele bebe bemaintaina imigwaqo leyana. So i-CCC kunokuthi kuloku ikhuluma izibozi kuphela ikhuluma amaphupho ukuthi kona ukhuluma uZANU-PF uzathatha imali. Sonke ZANU-PF CCC asikhange le nto i-Group 5 le nxa yekholta izimali leyo iyayelondolozeni imigwaqo yethu na lokhu ngitsholo kwi-maintenance. Kumele bemaintaine kade singe ngahamba umgwaqo wona siyeHarare. Nxa usuzangena eChegudu uvela ngapha kweBulawayo umgwaqo wona ususiba lamaphotolo. Yiyo imisindo kumele siyibange ukuthi hawu lina Group of 5 libhizi lithatha izimali kodwa kalimaintaine imigwaqo ngoba leyana imigwaqo nxa isifa ifela umuntu wonke, kayifeli ZANU-PF umuntu wonke, kayifeli i-CCC kuphela, ifela izizalwane zonke ezeZimbabwe ezidrayiva kulowo mgwaqo. So thina umsebenzi wethu sise simonitha into zonale ziyana. Umsebenzi wethu simonitha lohulumende sonke njenge-ruling party ZANU-PF labo abe-opposition umsebenzi wabo yikubuya bezokhangela khonoku, hatshi ukuphokuba ngumsindo, hatshi ukuphokukhuluma izinto ezingela bufakazi neqiniso.
Kulokhu khonona njalo okokuthi imali lezi zifunakala zingama US dollars kodwa abantu behola imali yeZimbabwe.
Khonoku futhi bezempinda ngoje ukubona ikukhuluma kwabantu either umuntu angazi mbe abengabalanga kumbe ka research kumbe ka travel. Ungahamba ama targets uyabona bethwele imtshina yena leyana othiwa ngamali ukuze ama pose machine ukuthi una uyaswipe iRTGS ba iyaswipe nge-bank rate eyabe ikhona ngalelo langa. I-US dollar layo iyathathwa njengoba nje kwavunyelwa umuntu kona imali zonke lezi ngama-legal tenders ziyavunyelwa. I-US dollar iyavunyelwa, ama-rand ayavunyelwa, le-Zimbabwe dollar iyavunyelwa futhi. So umuntu okutshethi kona kutaheke kubhadala ngama-US dollar kuphela either umuntu ongakaze ahambe ngemgwaqo na le afike ama-targets uphonge ukukhuluma nje kumbe ngumuntu nje uphonge ufuna ukungcolisa ngoba bakhona abanye abakhulumela ukungcolisa kuphela.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga le-Central Committee ye-ZANU-PF, ubexoxa ecingweni le-Studio 7. Inengi labazali likhala ngokuthi lanxa uhulumende ehlele imbadalo yezikolweni lonyaka, kulezinye esezihlele ukwengezelela kulimbadalo ngezinye imali ezibikwa zingezokuthuthukisa izikolo ezibizwa ngokuthi ngamalevi ngokuphindwe kabili loba okudlula lapho. Abazali bathi sebesehluleka ukubhadalela indleko zezikolo ngenxa yalokhu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenyanga edlulileyo ekampalakazi, ugatsha lwezemfundo lwethule uluhlu lwendleko okumele zibhadalwe ezikolo lumnyaka ka-2024. Imbadalo yemfundo ezikolo zemfundo ye-primary ezisemaphandleni ikhangelelwe ukuba ngamadola amahlanu eMelika, i-5 US dollars, kuthi ezisemadolobheni amadola alitshumi eMelika, $10 kusiya kumadola angamachumi amabili, $20 kusiya ngokuthi isikolo sikuliphi ilokitshi. Ezikolweni zesecondary ezisemaphandleni, imbadalo izaba ngamadola alichumi, $10 kuthi emadolobheni ibe ngamadola angamachumi amabili, $20 kusiya kumadola angamachumi amane eMelika. Limbadalo ichiyana ngokuthi isikolo sikuliphi ilokitshi. Izikolo eziningi sezitholakala zikhuphula imbadalo yokuthuthukisa ezikolo eyelevi, yona engazange yahlelwa nguhulumende. Unkosikazi Monalisa Khadebe ukhala ngokukhuphuka kwembadalo zemfundo, uthi imali zakhona sezibuya zilamabizo amaningi.
I-tuition fee sibili yona lefakwe nguhulumende, kodwa ke uhluphe silalo ukuthi khona ilevi sibuya isilamabizo amaningi. Khathe sikunje sokule school levy, sokule SDC levy, sokule main levy, amalevy akhona asemaningi kakhulu.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu, omunye wabazali, uthi indleko zesikolo akumelanga zikhwezwe njalo nje ngoba umnotho welizwe awumanga kuhle.
Isifiso sami ukuthi ischool fees singakhweli ngoba kuyafanana ngathi izikolo ziya kungela development eyenzakalayo.
Omunye njalo umzali okhathazekileyo, umnumzana Elliot Moyo, uthi iholo lokhe limi ndawonye kodwa indleko zesikolo zikhuphuka kokuphela okwenza kube nzima ukubhadala.
Kodwa isimanga yabikhwela using foreign currency, itikhwela njalo yabikhwele nge-more than 100%.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, iZineu, uthi ukukhuphuka kwendleko zesikolo kuvame ukukhweza inani labafundi abagcina besehluleka ukuya esikolo.
Ingozi ekhona ke ezikolo ikhole ukuthi kuzaba lama dropouts, kuzaba abantwana kuzihlula ukuthi babhadalile.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Themba kuye Moyo, uthi uhulumende kagcwalise izithembiso zakhe zokuthi imfundo ikakhulu e-primary le-secondary ibe lilungelo lomntwana wonke elizweni ngaphandle kwembadalo.
Silusizi ukuthi uhulumende endaweni wokuthi alandele isisekelo sombuso lezithembiso zakhe azenzayo ekhankasela embusweni ukuthi imfundo izakhokhelwa nguye. Okubuhlungu kakhulu sibona ekhipha imbiko ethi e-primary ufuna $5, emaskulu ufuna $20.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi ugatsha lwakhe luphakathi komkhankaso ohlose ukujezisa izikolo ezephula izinqumo zikahulumende ngokuphathelane lalimbadalo.
The government's position is very clear that there is no school.
Imithetho kahulumende icacile, akufanelanga kube lesikolo esikhweza indleko ingazange ivunywe unobhala wogatsha lwezemfundo. Nxa kulezikolo ezingalandeli okufakiweyo, kufanele sitshelwe ngazo ukuze sithathe amanyathelo okuqondisa lokho. Khathesi nje siphakathi kokuqhuba umkhankaso okhangela ukuba zonke izikolo ziyalandela inhlelo zikahulumende.
Izikolo zivulwa ngeviki ezayo ngolwesibili mhla ka-9 Zibandlela 2024. Abantwana abafunda behlala ezikolweni zama-boarding schools kuzamele baqalise ukubhekisa khona le ngempela viki. Ngesikhathi esifanayo, ababalisi babika ukuba abazimiselanga ukubuyela emsebenzini ngaphandle kokuba uhulumende akhuphule iholo labo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Aba maslaha sebeqalile ukufaka imithelo ekuthengiseni inyama osekusenza intengo yayo ikhuphuke. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazisenyakenye ukuthi kusukela ekuqaliseni kwalomnyaka abahlinza inkomo sokuzakumele babhadale imithelo eVAT eyisilinganiso sokulichumi ekhulwini i-15%, yona ehle idluliselwe kubathengi. Lanxa amanye amasilaha abekade engakaqali ukuhlawulisa lomthelo, abanye babikwa behle baqala ngolwesithathu. UChris Gando weStudio 7 uxoxele isikhulumeli selihlanganiso yamalungelo abathengi eConsumer Council of Zimbabwe, umnumzana Kafote Mchekezi.
tax ye government kwafakwa 16%. And kukhanya ama meat suppliers, ama producers, like iTexas yakhe yaphuma egcekeni ukuthi i-16% leyi iyayiphusha on ama-consumer abhadale 16% leyi.
Inyama isidulo kunganani njengoba abantu bebevele bekhala ukuthi iyadula nxa sokufakelwa i-15% iyabe isinganani i-KG iyabe isitholakala imalini?
I-KG yenyama abantu babengayenelisi ukuyithenga, inyama yayidura. Abantu babethenga khonoko ukuthi like basic need, but bethenga in protest ukuthi asina choice, inyama siyayifuna but intengo yakhona ayisayenzi. Lathi siwakhuthaza thenga nini ama-basic, thenga nini minimum yokuthi liphile, but natural abantu babengafuni khonoko. Abantu bayefuna ukuthi bathenge bade basuthe ukuthengisela ukuthi bakhululekile. But ngenxa ye-16% leyifakwa ngama-retailers layo seyiyengezelela laphana babekhala khona, sokuba more ukukhala kwakhona. Ama-quantities ama-consumers babeyafoda ukuthenga, sokuthengisela ukuthi azayehla. Abantu bazakudla ngesobho kuphela, bathethe enyama kube lesobho bashare emuli njalo.
Manje ezinye inyama ezifana lenkukhu lephoko zona zinjani intengo yangkhona?
Inkukhu I think on average lapha yayisiba ku around $3 a kg, $4 a kg, but singathi inkukhu yayi average $3 a kg. Abantu laba beyithenga but kungekho all that easy, but inkukhu kwakungconyana ndijana ukuthi abantu abaningi ezindlini babefuya inkukhu kulabaningi, so i-competition yenkukhu yayi-high. Ngenza ukuthi lakho ezitolo kwakulakho ukuthi babekukhehlisa ngesinye isikhathi i-price yenkukhu, unlike i-price ye-beef ukuthi akuna abantu bathi hasi sahlaba inkomo every week sithengisa inyama. Inyama ye-beef itholakala kumabutha and i-competition yakhona i-cost low, so ngaso ukuba le 15% leyi kuya-affecta abantu kakhulu.
Manje sixwayiso bani elingasipha abalaleli?
Sifuna ukuqala ngama-suppliers. Yebo, abalaleli sizakhuluma labo ama-consumers, but ama-suppliers lesifiso sokuthi sibakhumbuze ukuthi ama-consumers lawa are the same consumers babe basupporta isikhathi sonke. Nxa bedila nathi i-business ifuna ama-consumers the same way ama-consumers engafuna i-business ngayo. Enye into esitu ukuthi yebo into zingadura lapha eZimbabwe, but khathesi ngenxa ye-globalization, ngenxa yama-online shopping, ngenxa ye-movement yezinto, ama-suppliers bayarisk-a nabo i-high competition from our neighbors, from our neighboring countries. Sile Zambia, sile Mozambique, sile Botswana, sile South Africa, amazwe lawa agombolozwe eZimbabwe. And ne-technology ekhona ngendlela okuhanjwa ngayo, sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo e-South Africa, sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo e-Botswana, sokulula ukuthi bayenze i-grocery e-Mozambique. So thina sikhuthaza ukuthi i-local business ukuthi into zonke ngabe yenza babekwazi ukuthi khathesi abasakhompithi bodwa internally, sebekhompitha even abanye baphandle.
Lo bekungumnumzana Comfort Mchekezi, isikhulumeli senhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, ekhuluma ecingweni lo Chris Gande o-Studio 7.
Ichi Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday.
Kuhlelo Waza Friday liviki sihamba lomculi werumba odabuka emangweni weMachinge ePlumtree uShadrack Moyo, ehamba leqembu lakhe ele Injabulo Classic Rhythms. Nangu exoxa noNtungameli Nkomo owe Studio 7 ngesingu yakhe asanda kuyethula elesihloko esithi Inyembezi zengwenya.
Eh, ngibongelele ithuba umsakazi ngizathanda kubingelela bonke abalaleli be Studio 7 ingoma le inyembezi zengwenya ikhuthaza abantu ukuthi babonise uthando emuntwini esaphila bengalindeli ukuthi atshone kuze bemenzela okuhle okunje kumthengela isude edulayo coffin edulayo lokuhlaba inkomo ngoba isetshonile
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
abalandeli bengangithola ku WhatsApp kunombolo elandelayo +263 777 922 071 ngiyatholakala ekhasini leFacebook Injabulo Classic Rhythms ngibuye ngitholakale njalo Shadrack Moyo ngibuye ngitholakale la kuYouTube Injabulo Classic Rhythms ngiyatholakala njalo la kuTikTok Injabulo Classic Rhythms abantu kabangeni besubscribe laphana kumaYouTube TikTok belike page lethu kuFacebook Injabulo Classic Rhythms
abalandeli ubatshiyela waphi amazwi
amazwi engiwatshiyela abalandeli ukuthi kabasekele abaculi bonke bakithi basekele umculo wakithi kungaba kuhle nxa abalandeli bengasixhasa-ke kulindima yomculo kuze lathi sibe lakho okuncane sikunika abantwa bethu ngoba ma senza umculo asenzeli nje ukuthi jabulise abantu kodwa sikhangela thithi kube khona okuncane sokutholayo kuzimuli zidle sihambe esikolweni ngiyabonga ngidayi umnyaka omuhle kini lonke balandeli kanye labalaleli be-Studio 7 uNkulunkulu aligcine kuze kube lanini ngiyabonga
Sibonge uNtungameli Nkomo ngokusipha uhlelo Woza Friday luyeza njalo uhlelo ngeviki ezayo. KuLive Talk namhlanje sikhangela inhlupho ezidalwa zimpophoma zamanzi ngemva kokuna kwezulu elinengi kwezinye indawo ezigoqela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-cholera elizweni. Singakehlukanisa izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iqhubekela phambili imizamo yokuhlenga abemba igolide abedlula ichumi abadilikelwe ngumgodi bephansi ePenalonga esigabeni seManicaland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.